Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga ujonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 27 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, abaphathintambo benkantolo yeChikurubi Maximum Prison leziphathamandla zikahulumende balela umnumzana Nelson Chamisa ukuba akhulume lomnumzana Job Skhala labanye abavalelwe kuleyo ndawo. Umnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhethwa kusasa ukuba umabhalane omkhulu webandla leZANU-PF. Isikhuphuke intengo yenhlanyelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa walelwe namhla ngumphathintambo obona ngezemthetho labalinda entilongweni yeChikurubi Maximum Prison ukuba akhulume lomnumzana Job Skhala lamanye amalunga ebandla leli avalelwe kuleyo ndawo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UChamisa utshele intatheli zindaba esesangweni lentilongo le ukuba ungeniswe emahofisini abaphathi beChikurubi Maximum Prison, lapho akhulume khona lomkhulu wabo uMoses Chiwovu, ombikele ukuba umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe kasoze enelise ukubona uSikhala labanye bakhe abafika ichumi lanhlanu abebandla leTriple C.
Stood us up for almost like 2 or 3 hours, and I'm sure you can bear witness and testimony to that. But all of a sudden they said we have received.
Basimisile okwesikhathi esingaba ngamahola amabili loba amathathu njalo lingakusakaza lokho. Kodwa ngokuphazima kweso batshele ukuba bathole umlayezo locingo ukuthi basitshele ukuba kasikubabona abanye bethu, ngakho asenelisanga ukubabona. Kulihlazo, kuyisihluku, akwamukeleki lokho okokuthi umthetho usebenziswa ngendlela enje.
Umnumzana Oscalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leTriple C, uthi akumangalisi okwenzakale lamhla eChikurubi Maximum Prison.
Simiseke esingathi kwama-hours amathathu singakangeni, sasesingena phakathi. Sesiphakathi sokufanele siyengena ku-last gate, yiko lapho officer in charge afonele khona etshayela ucingo ukubana ke kufanele ke engasivumeli. Yiko lapho umongameli atshele khona ukubana fanele engavunyeli ukubana engene, and kungela ma-reasons why.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loZiyambi Ziyambi kanye loChihovu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana Carrington Nyambo, isiphathamandla ebandleni elibusayo leZANU-PF, utshele iStudio 7 ukuba leso sinqumo esithethwe nguhulumende ukwalela uChamisa ungena uthi ayebona uSikhala loSithole kungesilungileyo ngoba kungekho okubi okwenziweyo.
Kanti okwenza ukuthi bengene eChikurubi okwakuqala yikuyini? Njalo nxa sikhangela kuba yinto eyingozi kakhulu ukuthi sibone umuntu onjengoChamisa ebabona, ngoba yini ayabe efuna ukukhuluma layo lezibotshwa? Njalo akayi ku-insayitha futhi ukuthi izibotshwa ziyenze i-rebellion njengabakwenzayo enyakhulume yini. Lokhu yiso isizathu esikhulu esenza ukuthi kube yingozi ukuthi uChamisa abonane loSithole loSikhala lezinye izibotshwa zenyathime ezase zisenza udlakela njalo.
Umnumzana Efihlila Ncube olwela ilungelo loluntu uthi okwenziwe nguhulumende kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe.
Lilizwe nje elibuswa sengathi kusezu umthetho wezinyamazane ongahloniphi amalungelo abantu. Ngokuba kawukho lowodwa umthetho ovimbela ukuthi uChamisa abone uSikhala ngaphandle kokuthi abezepolitiki abaphezu kwalabo abezemajele abafuna ukuthi babonane, yibo abavimbayo. Lokhu-ke kuzalimaza ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, kwenze ilizwe leZimbabwe libonakale liyilokho eliyikho khona vele, lingahloniphi umthetho lamalungelo abantu.
USikhala lomnumzana Godfrey Sithole abangamalunga edale leparlamente kanye lamalunga ebandla le-CCC alichumi lane sebe lenyanga ezine bevalelwe entilongweni betheswa amacala okutshotshozela udlakela njalo lokuzama ukuvimba abomthetho ukuthi bengabophi abanye ababesesigabeni senyathime lapho wabulawa khona ilunga le-CCC unkosikazi Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF athi athakazelela okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho-ke bazamkhetha njalo kusasa ukuba akhokhele ibandla leli kuze kwenziwe omunye umhlangano omkhulu we-Congress sokwedlule iminyaka emihlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakubandla leli bathi izabelo zonke zelizwe zithi zizasekela ukuba uMnangagwa abe ngumabhalane omkhulu webandla leli ukhetho oluzenziwa kusasa emhlanganweni weCongress oqale izolo eHarare. Bathi akula muntu ngisho loyedwa ophikise lokhu ngoba uMnangagwa uqhuba kahle umsebenzi wakhe ukukhokhela ibandla leZANU-PF kanye lelizwe. Umnumzana Mabutho Moyo okudayele Central Committee uthi izabelo zonke ziyakuthakazelela lokhu.
Yes, esiwuqalile umhlangano omkhulu webandla leZANU-PF lapho esizokhetha khona ubukhokhelo obutsha obuzasibambela umhlangano wethu okweminyaka emihlanu elandelayo. Njalo-ke sikhetha lo mongameli onguye ozakhokhela iphathi okweminyaka emihlanu njalo abe nguye ozasimela ekhethweni luka-2023. Okuhle baba Mlondongo ukuthi sijabulile njengama-provinces wonke jikelele elizweni leZimbabwe ukuthi hhayi sithe ubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa nguye yedwa qha ozaba ngumkhokheli weZANU-PF okweminyaka le elandelayo lakanye abe nguye ozasimela ekhethweni luka-2023. Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Carrington Nyambo osemhlanganweni lo.
Kuyajabulisa ukuba ibandla elikhulu njengeZANU-PF litshengise umzekeliso ngokukhetha ubaba umongameli upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguyoma kukhetho lolu lulandelayo. Lokhu kuyayenza ukuthi ibandla libambane njalo liqhubekele phambili liqinisa ukuthi liwine ama-elections ngo-2023. Ngibone ngani leli yilibanga elibe lifunakala ukuthi lithathwe libandla elikhulu eZimbabwe.
Kwakule mbiko ethi uMnangagwa udlephana lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga okwakuthiwa ufisa ukukhokhela ibandla leli, kodwa inkokheli yebandla leli ithi akula muntu ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Abanye abakhangelele ukuba bazabuyela ezikhundleni zabo ngumnumzana Kembo Mohati owaphuma esikhundleni somsekeli kamongameli kulandela imbiko ethi wenza ubuchapha obumangalisa emacansini. Abanye unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri lomnumzana Constantino Chiwenga. Umnumzana Obed Mpofu ukhangelele ukuba uzaqhubekela phambili engumabhalane wenhlelo zonke zakubandla leli. Abakhangela okwenzakalayo njalo lengcwethi zombusazwe bathi amalunga eZANU-PF bayamesaba uMnangagwa. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala kubandla leli.
Kuliqiniso ukuthi umhlangano lo owezanu-PF obufanele ube uqondane lokukhetha omongameli kungenzeka ukuthi u-Emmerson Mnangagwa kasoze ancintiswe emhlanganeni, kodwa asoze sibekwazi ukuthi ama-internal processes akhona ukuze bavumelane ukuthi asoze ancintiswe. Engxenye kube le thuba lokuthi bakhethane sengaphansi kophahla lapho singazi khona.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Ntando Chuma uthi ukungancintiswa kwaMnangagwa kuveza ukuba ibandla leZANU-PF lisebenzisa udlame sikhathi sonke.
Mina ngibona kwami ibandla leZANU-PF alila democracy, ngoba kathesi sesikhangele sesibona yonke into for ED, yonke into for ED, okutho ukuthi iCongress le ayitsho lutho, itshengisa ukuthi abantu vele sebekhethile ubukhokheli babo ngenkani. So kuba luhluphe khona ukukhana ngoba ungaba ngubani ongathi khona la ufuna ukubusa ibandla leZANU-PF sokulento enjalo.
Ekhuluma emhlanganweni lo, uMnangagwa ukhuthaze ukuba kube lokuthula kusasa ngesikhathi kukhethwa inkokheli entsha.
Through your unwavering efforts, And in collaboration with other wings.
Ninxa yokuzimisela kwenu ukubambana sathi zonke ibandla lethu lezanupf liyaqhubeka kuyilo elithandwa ngabantu njalo kuyilo elinezisizo zabantu endaweni zonke zezimbabwe.
Bebegida beqolotsha kwamagama namhla abasemhlanganeni weCongress eHarare belungiselela ukuvota kusasa. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga edale le-Central Committee baza kwethulelwa uZulu okusemthethweni kungakenziwa ukhetho lwenkokheli entsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Russia liqhubekela phambili libhomba ngamandla izitishi zikagetsi kwele Ukraine ngesikhathi lihlaselwa kwakubi esabelweni seKherson ngele Ukraine. Lokhu kwenzakala ngesikhathi le Russia lilolonga ibutho elilezikhali ze-nuclear. Ibutho lomanyano we-NATO lalo liyazilolonga okufanayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. ELeSomalia lilengise abantu ababili namhla abedlalana lamalecacha awe al-Shabaab ahlupha uZulu. Ababili laba bebedlalana lamalecacha e-Islamic State. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abantu abaningi abathi kuyamangalisa ukuba abakubandla lezanupf kabafuni ukuthi kulungiswe konke okufiswa ngamazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla leli izijeziso zenotho esithi bephula ilungelo loluntu. Elemelika eleBhilithane lamanye athi kawasoze esule izijeziso zenotho ukuze kulungiswe konke okufunakalayo. I-Senate Foreign Relations Committee yakwelemelika layo ithi izijeziso lesi zafakelwa abephula ilungelo loluntu abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF libambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community lisanda kuqhuba umkhankaso wokwesula kwezijeziso zenotho. Kambe kule nguquko engenziwa nali ibandla leZANU-PF njengalokho okufiswa ngamazwe entshonalanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF kanye lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Umoyo usungula lingxoxo.
Asingeke silungise izinto ezifiswa ngabantu abafuna ukuzifaka ama-former colonizers, abantu akade besibusa abafisa ukuthi ngabe sesenza ukuthanda kwabo. Thina senza ukuthanda kwabantu kukaZulu waseZimbabwe. Ngabe kuthiwa kufuze ukuthi ama-sanctions they are very bad, asontenhle uZulu wonke waseZimbabwe. Abantu laba bayaqamba amanga bathi ama-sanctions lawa athagete abantu ababili abathathu. But wena unje njengoba ungawe ngabe uyazama ukuthi uthenge something emazweni wona lawo, ubona ukuthi ikhadi lakho leli foreign current account yakho iyenelisa yini. Ungavele ufake i-indication ukuthi ufike eZimbabwe, uza kuthola ukuthiwa asina access to that market. So into leyo yokuthi kuthiwa ama-sanctions lawo athagete abantu ababili abathathu yipropaganda leyo ngamanga amakhulu okuzama ukuthi aduhise uZulu.
Sikubamba umlomo, siyabuya kuwe.
Yebo Nkosi.
Ye, baba Msongelwa Ndlovu, ngena khona apho uyamuzwa ukukhuluma umoya.
Siyamuzwa ubaba umoyo, uthi yena bona njengebandla balalela okuchiwo ngabantu. Okwakuqala ukuthi abantu baseZimbabwe asithi 2000 bekwakula bandla ebelibusa nge-outright majority. Kutsho ukuthi kule ngxenye yabantu baseZimbabwe abaningi abangavumelani lakho lokho, abathi bona hayi asiyangiseni isitha lesi esesisinika izijeziso zomnotho asisiyangiseni, senzeni abakuchoyo, sibona ukuthi bazobuya bemingaki, bazobuya bathini xa sisenzile. Manje abafowethu abebandla elibusayo abafuni ukukwenza lokho ngoba isizathu esisegcekeni, abafuni ukukwenza ngoba bayazi ukuthi bengakwenza lokho umvundla abawuphetheyo uzobabalekela.
Kuthiwa lapho lingaphunyukwa ngumvundla
lingalungisa,
ye
Hayi, mina ngiyamzwisisa umfowethu and ngilaye 110%. Mina ngiyangitsho njalo ngiyagcizelela ukuthi aluba ngabe lento kufana siyilungisise isuka kuye noMandlovu noDawu, leyo yinto akathi ngangihlupha kakhulu. Kanti why kufuze siyilungise into leyo ivela abantwini laba abasinika izithezeso zenoto? Babona basinika izithezeso zenoto sililize elincane kangaka. Injongo yabo yini? Kuyini abakufisa kakhulu kwaseleZimbabwe okwehlula ukuthi yona umndeni uzilungisele wona? Awungeke uthi wena udeda unkosikazi umakhelwane ebenguye okhala kakhulu ukuthi kanti wayi wena ungabisi sinkwa, wayi wena ungabisi impuphu le ephalenta. Thina sifisa ukuthi into esizilungisayo ingathi umongameli uyatho ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Yena umfowethu ma elalokhu akusolayo yena, ngibona ngani thina njengebandla elibusayo sizimisele ukulalela akusolayo yena njengesizalwane saseZimbabwe, hayi laba abasinika izijeziso zenoto, laba abafuna ukuthi thina ngabe siqala nzima njengomndeni ukwenzela ukuthi batshintshe sokuthi thina ngesikhiwa i-regime change. Yena ma elalokhu akuhlulayo umongameli, ngibona ngani kusukusela ngonyaka ka-2017 ufake i-platform noma kulabanye abangathi bayesola but ifakile i-platform evulelayo wonke amabandla aphikisayo ukuthi ngabayahlangana kuhlalwe phansi kulungise lokhu esithi thina ngabe kuyafuneka ukulungisa. Ngokungananzela lapho esivela khona sisuke ku-government of national unity, lapho kade sinayo wonke umuntu kumabandla wonke balama amandla ade
uthi senze so moyo senze so. Siyakuzwa khona mpola, siyakuzwa lapho osiya khona. Sinike ithuba ke ubaba, ubaba uNdlovu. Ndlovu, umphendule khona lapho ke mama Kutshana. Ndlovu,
ngisho kubili. Okwakuqala ukuthi abebandla leZanu-PF bayakhohlwa ukuthi abantu laba asebefuna ukuthi umhlaba wonke ubabone njengezitha zabo, yibo vele ababumba leli bandla. Ngizakhumbuza uZulu ukuthi ngo-1961-62 ulondoda wayethiwa ngu Arthur Bottomley owabuya eSrosberry esiyobumba leli bandla leZanu-PF. Early 1980 uRobert Mugabe obe umpresident waleli bandla bamthatha bamnika isicoco esokuba okuthiwa yi-knighthood. So laba abantu laba ngabangane bezanu vele, izanu engabuyi kithi isitshela ukuthi hey izijeziso ngabantu baphandle, abangane babo kwakuqala lokho. Okwesibili, uthiyele ubaba uMoyo lapho wathi ungazama ukuthatha ikhadi lakho ufuna ukuyathenga izinto phandle kwelizwe akusoze kukuvumele lokho. Umbuzo uthi bangake abantwana baseZimbabwe abalamakhadi lawo angathenga izinto e-America for example, bangake abantwana beZimbabwe abalamakhadi even okuthenga khona eZimbabwe amabhenki, i-banking sector yonke bayibulele lawo madoda. So abengatsho ukuthi ngabona bengasakwanisi ukuyathenga ngoba yizo izikhulu ezile mali yonke. Sebesithi umuntu wonke waseZimbabwe la ule problem yokuyathenga ngoba abantu abalawo amakhadi lawo akhuluma ngawo.
Ye, siyakuzwa ke baba Ndlovu. Ngena khonapho Moyo ngamafitshane sile sigqibe udaba lethu ukuthi
ko manje nizakulungisa nini. Ngizakulisa kulokhu akutshoyo kwesibili. IZimbabwe i-multi-currency regime okwamanje. Ngibalisele ukuthi laloba yiphi imali yakuliphi ilizwe siyasebenza lana. Okungangokuthi wena uvumelekile ukuthi ube le mali yala ekhaya, uvumelekile ukuba nemali yaphandle. Ma uvumelekile ukuba nemali yaphandle, uyenelisa ukuthenga la ekhaya, uyenelisa ukuthenga phandle. So ngakungako ngithi kuye uZulu noZulu kulamandla wona lawa awathoyo ukuthi abesesifaka thenda ayithi ngongonono esezivalele.
Lapha lize umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla leZANU-PF, lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Enye yezinduna yeGwanda uKhulumani Mathema utshele abantu abebebuthene emcimbini wemfanekiso yokulungisa i-Asake Film Festival kobulawayo ngomvulo ukubana emhlanganweni wezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa kuliviki ephelileyo. Kulabaphe imbono yabo yokubana kuntshintshwe ibizo lombhuqazwe weGugurawundi. UMathema uthe lokhu kwaliwa zinduna zeMandebeleni ngoba bekubona njengokuzama ukuhlanzekisa lowo mbhuqazwe. Ibizo lokuthi Gugurawundi lisitsho ukuthi guqula usapho lavela kubutho elalilolongwe ngele North Korea uzohlukuluza abantu bemandebeleni. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Believe Gawule, omunye wamalunga ebandla lezanu PF ngalolu daba.
Umbhuqazwe ngumbhuqazwe, whether ungafaka liphi ibala ufakeni akutshintshi lutho, umbhuqazwe ngumbhuqazwe. Ye ngako njalo akulalutho ebizweni, but okuqakathekileyo ukuthi kulesehlakalo esingumbhuqazwe senzakalayo kule Mandebele esidinga ukuthi sikhangelwe silungisiswe. Yikho umongameli sethena izinduna kazibambe lo msebenzi ukuze udaba lombhuqazwe lukhangelwe lulungisiswe. Yikho okuqakathekileyo kuyo le ndaba yombhuqazwe. Umbhuqazwe lo waba isehlakalo esibuhlungu empilweni zabantu esiyaziwayo leso esidinga ukuthi silungisiswe, singahlalisi silengile, singaphambanisa inhlelo zakusasa phakathi kwesizwe seZimbabwe.
Dingakalani lapha Gawule?
Dingakala ukuthi silungisiswe njalo siphuthe kuhle isehlakalo lesi, sifinyeleliswe kuhle njalo sibanjwe kuhle ngokuzimaziswa okuqondileyo ukubana sibanjwe kuhle isehlakalo lesi. Kube lezinto ezihlonitshwayo kakhulu esintwini sakithi ezikhulunywa kuhle zingathunike abantu zibanjwe kuhle. Yikho kuthiwe khona izinduna kazibambe umsebenzi lowo. Izinduna lazo zibambe kuhle futhi umsebenzi nalowo njengezinduna njengoba sikhangele ukuthi izinduna ezihloniphekayo ezimele zenze umsebenzi kwabantu ngobunono obugcweleyo. Njengoba ngithilo ngathi akulalutho ebizweni kodwa isehlakalo sabakhona. Ungasinika ibizo isehlakalo lesaseground ukuthi ulinika amabizo noma utshintshe ibizo ufake elinye but okusalayo ukuthi ungumbhuqazwe owabakhona ukuthi ulungiswe. So ngawo-ke amboni ukuthi kulento esingashona siyikhangela kakhulu ngekuguquleni amabizo sisenza njani yonke into lo naloku mbo ongafuni ukuthi ibizo liguqulwe kumbe lani but asikhangeleli phambili, sikhangeleni ukuthi okuqakathekileyo yikuthi ibizo alinani but okuqakathekileyo ukuthi kwazakala ukuthi kule sahlakalo esinjengembhuqazwe esayenzakalayo kwele Mandebele.
Abanye Gawule babuza ngokuthi utsharumbira yena ungena njani edabeni lombhuqazi wegugura wundi. Uthini ngakho khonoko?
Ukuthi otsharumbira amelanga bebekhona edabeni lolu, hhayi ayisikho. Utsharumbira nguye upresident wezinduna. Utsharumbira kumele bekhona. Nxa kulo daba oluphathelana lezinduna elizweni leZimbabwe, utsharumbira yindluna yakuqala emele ibekhona. Awukhathalekile ukuthi uthi yena udabuka ngaphi eMashonaland, hhayi uMashingo. Utsharumbira nguye okhokhela izinduna, owakhethwa izinduna ukuthi azikhokhele elizweni leZimbabwe. Upresident wama-Chiefs Council uTsharumbira nguye umkhokheli wezinduna eZimbabwe.
Omunye umbuzo khona lapha Gawule ngokuthi kungani induna zenkabazwe yelizwe zona zingafakwanga kulolu daba.
Induna engakudinga ukuthi induna zenkabazwe zibe khona la zingaba khona kodwa nxa kungadinga ukuthi zibe khona oTsharumbira bakhona bazimele zenezo nduna ngoba ezemadeveleleni zona zikhona edabeni lolu. Udaba lolu lugoqela uhulumende ekhokhelwa ngumongameli. Umongameli vele akula ngindlela lapho ngamkhipha khona edabeni lolu. Udaba umongameli nguyomele abone ukuthi uyathuma abantu besebenza udaba lolu baphinde baphenduke kuye bemphathele abakutholile ebantwini.
Umnumzana Believe Gawule, omunye wamalunga ebandla lezanu PF, sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ngalolu daba laye wasipha owakhe umbono.
Hayi, indaba siyayizwa le, indaba esematheni, indaba esegudwini, indaba mlonyeni ebantwini abaningi. Qale ngale indaba yokuthi kathi kungani izinduna zona sezifuna ukubhixwa ngodala lolu ngoba induna zazingekho ekuhlelweni lokwenziweni kombhuqazi wona lothwa igukhura ngona. Ngako ukuthi umuntu abe sibhoda atshibilike afuna ukuphambanisana lezinduna zakithi ezazingelanda kukonke lokhu thina abanye asikuzwisisi ukuthi kathi injongo kuyini. Aluba mhlawumbe abantu ababesenza lolo chuku ababebulala abantu abasekho emhlabeni ukuthi babuzwe bazikhulumele engxenye kungakhangeleka ntoyona. Kodwa-ke eqinisweni yikuthi basadla amabeli labo bantu abachiyane lezinduna. Lo lalo odala icala ngamelane lecala layo ngobana uzama ukugcona izinduna, hhayi ayisikho ivele kawuqondanga khona lokhu. Induna zakithi ziqondeleka ziphume zingabe ungumgezelwa entweni ezingazange zibe le sandla kuyo.
Kunga kulenkinga yini mkanja ukubana umkhokheli wezinduna aphatheke kuhlelo lolu.
Lezo nduna ziyabotshara umbira labo bani bani abakhona le lapho esingawazi khona zifunani entweni le. Phela ezinye zenduna zakhona le mhlawumbe zazilesanda zaziyingxenye yombhuqazwe lowo kaziphume izinduna. Thina ngapha sikhuluma ayisikuthi siya inketha bechabi, sikhuluma okwenzakalayo sakubona kusenzakala phansi. Induna zezigaba zalapho kwenzakala khona umbhuqazwe nxa kuswelakale ilizwi lazo. Kakubuzwe zona lezi ezakithi ezakomthwakazi ngoba yizo ezaphatheka ngenye indlela ethize kulo mbhuqazi. Wotshara umbira kabasixoleli kabayilungisa okwakibo kubehlulayo khona lokwezanusi lezangoma. Thina sifuna ukuthi nxa kule ndaba efuna abantu bakithi ilungiswe zinduna zakithi, aluba le nkosi khona inkosi ibe yingxenye yakhona. Yikho engingakutsho ngalokhu ukuthi izinduna kazingasukelwa njalo ibizo lingayintshintshi. Ikutshintsha ibizo uzama ukuthi abantu bakhohlweni. Igukhu rawundi igukhu rawundi ayibizwe ngaleyo ndlela. Umbhuqazwe kodwa ngelakibo khona le igukhu rawundi kungatshintshwa lutho. Ngiyazibongela ngizishayela ihlombe induna zakithi ngokwala umbhedo lo okhulunywe laba bantu.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi. Ngesizweni ezomculo.
Ngibingeleli kini nonke balalela bahle. Ngibingeleli nawe msakazwana omuhle lo ngibulisa ngqobile wakwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcolweni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami isapoti isuka kunina ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze usapoti. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ngaya laphana nakufacebook uthi ukuguluka kwesintu music, uyangithola naku-Instagram nakho ngathi ukuguluka kwesintu music uyangithola, uye naku-YouTube futhi uyangithola futhi nakhona uyangithola ngokuqubile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade yini nonke nje bengicela i-support ukuthi nami ningisupport ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu, sikufisela okuhle ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana. Asihluzeni bomama sixoxa ngesifo semvukuzane. Singeke hlukani sihlobo othi sikhangelene ezinye zendaba ebezikhokhela abaphathi intambo benkantolo yeChikurubhi Maximum Prison leziphatha amandla zikahulumende baleli umnumzana Nelson Chamisa ukuba akhulume lomnumzana Job Sikhala labanye abavalelwe kuleyo ndawo. Ngiyalivalelisa ke namhlanje, ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisika sidibaneni njalo kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.